Endabeni zethu lamhlanje lilo Praxedes Jeremiah, isidumbu sikamoya woko wabangumphathintambo wezemfundo ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe uDr. Sikhanyiso Ndlovu. Sikhangelele ukuyalalela eHarare ukuze abekwe emathuneni amaqhawe awe-National Heroes ekakusasa ngomgqibelo. Indawo yokubukisa imbali yelizwe lemisebenzi ye-art e-National Arts Gallery ikhuthaza ukufundiswa kwaZulu ngemisebenzi ye-art ngoba ulwazi oluphathelane lalo msebenzi lukhanya lolokhe luphansi kwabesundu eZimbabwe. Ikansile yeHarare siqale imihlangano yokudinga imbono kaZulu ngakukhangeleleyo ekusetshenzisweni kwemali yomnyaka ozayo ibudget. Ngesikhathi yamakhansile emadolobheni achiyeneyo evele esehluleka ugcwalisa indingeko zezakhamizi. Uhlelo lwe-Live Talk lamhla sikhangela imbali lempilo ka-Dr. Sikhanyiso Ndlovu onikwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumakakasi athi 909 AM kumbe 4930 laku-15455 shortwave.